Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chona njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 7 kuzibandlela 2020 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, izidumbu zabagcina inyamazana zendle ababili abafuqelwe emanzini ngabazingela ngaphandle komthetho zize zatholakala ngemva kweviki edamu leKaripa.
Lapho ke akusimangalisi kathesi ukuthi ama-ranger ama-fleet lawa abulewe abulawa ngamazambia. Akusimangalisi ngenxa yokuthi amazambia ayabe ehlomile. Yena u-ranger mhlawumbe kwesinye isikhathi oyabengelamgobho wakhona.
Wonke wadlalela iqembu lenguqu elewange umaqhawe Mpofu ubulewe ngabantu abamgongode ngamatshe kwele South Africa.
Abantu into le ithe izwakale ebantwini lapha abantu bangani bayithukile kakhulu ngokuthi kwakuqala umfana besesemncane abantu beqhangela ukuthi naye uza kuba le muli abe lo muzi nabe umuntu omdala.
UZulu ukhuthazwa ukuthi adinge indlela ebalulekileyo eyokulahla izithubo ezisetshenziswa kanye amadayipha ngoba kungamiswa ukusetshenziswa kwazo nxa zilahlwa mahlayana.
Ngokubona kwami khathesi kuzasihlupha amanzi yabe ngikho ahambe iviki yonke bese kuthiwa amaphambaphamba besinceda sibili kakhulu sibili.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izidumbu zabagcina inyamazana zendle ababili abafuqelwe emanzini ngabazingela ngaphandle komthetho zize zatholakala ngemva kweviki eyodwa edamu leKaripa. Ababili laba bavikwa bahlaselwa ngemva kokubopha abazingeli abane ngoba babezingela bengelamvumo. Isikhulumeli sogatsha lokulondoloza inyamazana zendle olwezim parks umnumzana Tinashe Farao uthi isidumbu somunye wabagcina inyamazana besilamanxeba okugwazwa ngenqamo kuthi esinye besibotshwe izandla. Omela iBinga South edalele parlamente umnumzana Prince Dubeko Spanda utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi udubo lwabazingeli laba abangelamvumo solubhahile njalo iningi labo licatshangelwa ukuthi ngabavela kwele Zambia.
Kwesinye isikhathi abantu be-parks besuka nabo nxa indlela abathitha ngayo baphatha ngayo abantu nxa bebathole bewona emanzini babaphatha ngendlela leyana egcina isisenza ukuthi khona abantu bethi kwesinye isikhathi hayi imoto zakhamukana ngamahlobo. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga kake ngabizwa kwenye i-fishing camp ebhingo okuthiwa ikalulwe abantu bekhala becomplaina ngokuthi ama-range ayasilanda khonapha asaphili kuhle. Manje ngelinye ilanga emthini bathola ukuthi sizambisana nabo emanzini lapha kube nzima. So-ke indaba le eyenza leyo yelesizwile ukuthi ngiyamazambiyenza amazambiyenza wona yo adangerous kabuhlungu sake ngake ngakhuluma ngaye ephaliyamente umnyaka odlulileyo. Ngisithi mina abantu bethu bayahlukuluzwa laphana amazambiyenza nxa ehamba emanzini ahamba ethwele imbobo. So nxa ehamba ethwele imbobo bayafika berobhe ama-fisherman ethu aseZimbabwe bebarobha iinhlanzi zabo bebarobha izinizikephe zabo behambe ngoba bona bona bayabe bele mbobo. Ngake ngakhuthaza kwesinye isikhathi ukuthi kanti indaba uhulumende emanzini ale kuzambezi engafaki amapholisa ahlomileyo ukwenzela ukuthi ehlangana ke yobusela bona lobo okwenzakalayo emanzini kodwa kukhanya ngani akulalutho olunjalo olwayenzakalayo. Ngakho ke akusimangalisi kathesi ukuthi ama-ranger ama-fleet lawa abulewe abulawa ngamazambia. Akusimangalisi ngenxa yokuthi amazambia ayabe ehlomile. Yena u-ranger mhlawumbe kwesinye isikhathi oyabengelamgobho wakhona. So-ke yibo ubunzima ehlangana nabo emanzini kanye lasezinyamazaneni.
Manje ngokubona kwakho uhulumende kumele ayenzeni, afake yini butho kumbe aphe impopo bona labo abagcinayo?
Uhulumende uyabona umsebenzi kahulumende kambe ngokuthi elondoloze impilo yabantu, abantu behlale besefu bengela lutho abalwesabayo, impilo zabo nalo zozivilekekile. Awu into ezakalayo kuma-borders amanye kubo-Mozambique le kubo-Plumtree, uhulumende uyadeploya amapholisa ayabe ehlomile, njalo uyadeploya amabutho ayabe ehlomile epatrola ukuze eprotekte phela umngcele. Nanxa sesifika ngapha kuZambezi, lawo ngumngcele kodwa ngumngcele osemanzini. Ngokubona kwami kufuze umngcele lwana uphathwe ngendlela okuphathwa ngayo imngcele yethu yonke njengelizwe, ukwenzela ukuthi ilizwe lethu lihlale liphakathina kwe-security, kungabi lesikhathi lapho esesabela khona ukuthi abavela kwelinye ilizwe bangasingenela benze abakufunayo.
Umnumzana Prince Dubeko Spanda umela iPinga South edalele parliamente engoyibandla leMDC, ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Kolunye udaba olufanayo, amapholisa adubule abulala omunye wabotshekesha abaziwa ngokuthi ngamashurugwi komunye umgodi ebubi esigabeni seMathebelele North. Kubikwa umnini womgodi we-acute mine ebize amapholisa ngemva kokuhlaselwa ngamashurugwi lawa alwisane lamapholisa, kodwa amapholisa adubula omunye wafa kwabotshwa abahlanu. Ijaha elake ladlalela iqembu leWange Football Club, uMaqhawe Mpofu, ubulewe ngabantu abangaziwayo izolo kusihlwa kwele South Africa. UMpofu ubikwa egangatwe ngamatshe ngemva kokwetheswa amacala ambalwa. Abazi ngokwenzakalayo bathi uZulu uvuke eseganga kulandela imbiko yokuthi uMpofu ukhululwe entolongweni lapho akade ebhekane lamacala okweba lokunye okutshiyeneyo. Kasenelisanga ukukhuluma lamapholisa akwele South Africa. Umama omncane kaMpofu uMasipanda utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi sebetholile umbiko wokubulawa kukaMaqhawe loba nje alile ukuveza ukuthi ubulawelweni. UMasipanda uthi sebedinga phose inkulungwane ezingamachumi amabili zamadola, i-18,000 Zimbabwean dollars, yokuthwala isidumbu sikaMpofu besise ekhaya. Uthi kuza kuba nzima ukuyithola imali eningi kangaka eyokuthwala isidumbu sisuka eJohannesburg sisiya eVictoria Falls lapho azanxatshelwa khona. UThulani Moyo owake waba ngumqeqeshi weqembu leMathebelele North Select okwadlala khona uMaqhawe utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi kuzisa usizi ukubhubha kwejaha ebelidlala inguqu ngendlela ephakemeyo.
Kukhanya udutshuliwe eSouth Africa, kodwa asikho sure ukuthi isizathu sokumdubula kwakhe bekuyini, loba nje kulokukhuluma ukuthi ubekhanya kulamanye ama-activities akade wayenza khona ngale okudinga imali, ama-activities angabe engasoma-activities angade mahle.
Ye, nxa singakhuluma ngojahalo sizokuthola uyamazi sibili.
Ngiyamazi ngoba ukumazi kwami ngihlangane laye kuma-youth games ngo-2010. Mina bengingu-head coach we-team ye-Mat North ngo-2010 e-Harare. So bengomunye wabadlali ekade ngilaye kuma-youth games edlala ku-central defense. So from there hayi ube ngumuntu engisuke ngaba mazi, loba njena ube esuka eFollows kodwa sisuka kuma youth games ube ngomunye wabadlali ocine esedojwa yiwande FC esizodlala kuwande FC after that. So sisuke sahlangana futhi ewande njengoba mina vele ngibest ewande engumuntu engiqala ukuhlangana laye kuma youth games.
Ube ngumuntu onjani?
Mina ngesikhathi ngihlangana laye during i-period leyana angizanga ngeke ngithi kulokunye ngangamcabangela khona ngoba ube ngumuntu akade engatshengiseli ukuthi angaba elokunye akuyenzayo ongabe kukubi. Maybe also singakhangela ukuthi isimo ekade sikhona at that particular time engxenye ube ngumuntu akade ongafiki kustage ukuthi abe nezinye ingqondo lezo okuthiwa yizo akade seziyenza ese-South Africa. So angeke ngimuthi sibili ube ngumuntu omubi during i-time ngihlangana laye ngisazana laye ngisiba laye throughout i-camping season yonke silungiselela ama-youth games saze sayaphendula. Akulanto embi ngathi ngayibona kuhle.
Usuke wakhulumisana labazali bakhe yini lapho khonapho?
Angikabi ne-relative engathi ngikwanisile ukuthi ngikhulume laye ngalolu daba kodwa into lathi esikushoko ngayo ngoba uyakwazi ukuthi umuntu obuye waba mazi wadlala la ibhora waba umkhochi wakhe uyabuye sort of like i-parent kuye.
Uthulani Moyo ngumqeqeshi weqembu lenguqu elemathebeleland selector sixoxela esewange. UGibbs Dube uphinde waxoxa njalo lembongi u-Obedi Dube owafundisa umaqhawe Mpofu wesikolo semfundo yaphansi edolobheni le-Victoria Falls.
Mina ngimazi esesesikolo ngalesa sikhathi ube sengathi usemncane kodwa engikwazi ngaye sivili mina engikufakaza ngaye ukuthi wayengumfana nje wayethule okwakhaya kuthanda libhora. Ngiyacabanga esikolo sibili wayekhaliphile esikolo ngoba wayeku-B kodwa into wayeyithanda kakhulu kwakulibhora. Wayefithi kwesinye isikhathi esikolo umzengabhalanga izinto yomsebenzi esikolo umbuze athi hayi sengiseboreni hayi zolo bengile training yizizathu engangihlala ngizo kwesinye isikhathi ngangingabhalanga kodwa wayengumfana nje wayethule wayengani kalabangane abaningi kakhulu. Ayekuthanda kakhulu ibhora ngoba wayevele edlala udivision onesesesikolo uthe eqeda isikolo wahamba wayadlala kuwange sibili.
Singathi abantu bahlulukelwe kanganani ngokufa ngokubhubha kwakhe?
Abantu into le ithe izwakala ebantwini lapha abantu bangani bethukile kakhulu ngokuthi wakuqala umfana obesesemncane abantu bekhangela ukuthi naye uza kuba le muli abe lo muzi nabe umuntu omdala. Njengami mina kuya ngethusa njengoba bengumbalisi wakhe ngamfundisa eklasini so bengakhangelanga ukuthi adlule emhlabeni njengoba wesesemncane nje kulami mina ngimdala kunaye. Okwesibili abangani bakhe akhule ngoba umfana ozale lapha efolosi wakhulela lapha abantu bamazi engumntwana waze wayakhula waze wajiyasile waze wadlala nebhora. So into le ngane yabantu bethuse kakhulu 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 ngoba lapho yakhona ficala lokho bekhuluma ukuthi lumfana singazi ukuthi njengoba ngale besekwenilize ukuthi besokuphilwa njani lokuthi ubesenza la kula muntu okwazi ukuthi abantu abaningi into le ngane bayiphathanga kuso.
Umnumzana Obedi Dube yimbongi elodumo ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube wa Studio 7 ese Victoria Falls.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha Voice of America ese Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860 lagu 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Ngomnyaka odluleyo iningi labatsha njengaye wonke umuntu belibhekane lodubo lokuswelakala kwemisebenzi, ukukhwela kwentengo yempahla etshiyeneyo mahlayana lokunye okutshiyeneyo. Unkosazana Mantate Mlotshwa ongusomabhizimusi njalo olwela amalungelo kaZulu utshele uMike Wobe weStudio 7 ukuthi ngempela abatsha bebebhekane lodubo olukhulu ngomnyaka odluleyo kodwa uthi bengafaka amakhanda abo ndawonye lonyaka balakho ukuthuthuka banqobe indubo ababhekane lazo.
2019 has been a difficult year for my youth. I think that my youth are in massive cities like Obulawayo, Gweru, and Harare, Victoria Falls. I'm wondering if you can for my youth, Ashala Emakaya. I'm a youth, I'm a name because Avalan Savings. I'm a youth, I'm a name, my previous school graduated from university or college. Or I'm a school about to learn from my vocational training centers. Avala places to go where they can look for jobs, where they employed. So you discover some of that one. I do not define that I'm a hustler on the side, but the economy is getting worse every day, and it's quite difficult for young people to thrive in that economy. I think 2019 has been one of the most difficult years for us young people.
Abantu abasakhulayo ikakhulukazi eZimbabwe bahlakaniphile ngempela. Ubona ngani ibala lakho ukusebenzisa ulwazi lwabo ukuzithuthukisa kulomnyaka na?
Kakhulu. I think ama-ITSM nga kule nto engabanikayo nayo ukuthi ama-skills alawo is technology. They are good at that. Ngawukhangela abaningi, they are young people that did photography or that are doing photography. And they're doing so well in the industry. In a normal country where the economy is sharp corner, they would be thriving. So I think ama-skills alawo in terms of technology, I'm a school, physical school, the ability to work with their own hands. What they need is an environment ever for their life. Because like I said, now can you business that's what you see. Umuntu angeka charge everything ama US dollar because it's illegal. So you discover so many by charging an eco cage, so many by charging ama bond, and the value of the bond, the eco cage, gets in there every day. So in as much as they are still flower and able to use them in 2020, the truth is the environment ever for men.
Sibone abasakhulayo abafana labo umnumzana uDecent Bajila bezama ukuthuthukisa abantu abasakhulayo abaphila emaphandleni. Ubona ngani ithuba likhona na lokuthi ama initiatives afanayo angayenzakala endaweni esijeneyo ukuze wonke umuntu ongisakhulayo athuthuke?
Okwenziwa ngabo Decent Bajila, I think it's a very good project because investment sengani izenzakala ku capital city. So ama youth angale kwama ama cities that smaller asathola ama opportunities. Ngakuzwa ukuthi umuntu wakobulawayo o apply le investment akwani sgoka afford ukubuya eHarare for interview. Imagine umuntu osethola ukuthi ongathelanga that announcement because abakho online. So I think ukuthi ama initiatives anjalo kumele abe khona in different places kwenzela ukuthi open ama opportunities for ama youth angela access to particularly internet. But then also I feel ukuthi it's not the responsibility of what is and ukuthi bebe push opening doors for the people. It is the responsibility of the government and ama institutions on allow I run ama lessons applications and things like that.
Lo ngumantathe mlotsha ongusomabhizimusi njalo elwela amalungelo kazulu obexoxa ecingweni lo Mike Wobe weStudio 7 ekobulawayo.
Yebo, 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 mthakazo omuhle, Zimbabwe omuhle. Ungolwesibili kunjenje asibaneni kuhlelo The Connection, uhlelo lwethu lwakuqala lwalonyaka ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngokubhekane labasakhulayo nyakenye, njalo ngokuthuthukisa abanye babo lonyaka. Abafuna ukungena kuhlelo, sithumeleni umlayezo lokunombolo ezithi +1 202 465 0318. Mthakazo omuhle, Zimbabwe omuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uMike Hobe ngo-8 ntambama.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elemelika selivimbe isiphathamandla sakwele Iran ukuthi siye emhlanganweni we-United Nations okuyikwephula umthetho. Ivuyo lebutho lakwele Libya elikhokhelwa ngu-General Khalifa Haftar selihludune idolobho le-Sirte okwazalelwa khona owake waba ngumongameli walelo lizwe. Lokhu kwenzakala uhulumende wele Libya esecele eleTurkey ukuthi lizemncedisa ukulwisana labahlamukilaba. Ele Cameroon lona lithi kulaba lichomi abadabuka kwele Nigeria abafe ngemva kokudubuka kwegrenade edolobheni elisemngceleni wamazwe omabili. Kuhlandla eliphathelane lezomnotho lamhlanje siphatha udaba lokudula kwezinto, ukusilela kwemali emabhanga kanye lokukhuphuka kwembadalo yesikolo. Ukuthabalala komnotho weZimbabwe kuyaqhubeka njalo iningi lithi akulampawu ezikhomba ukuthi kukhona okungaba kusenziwa nguhulumende okungawulungisisa. Imali ilokhe ingatholakali lanxa ibhanga elikhulu lelizwe lazise kumaviki asanda kwedlula ukuthi lifake imali engange $20 million emkambo wemali. Abasebenza emabhanga abakhulumele Studio 7 baveze ukuthi akulabuvelo obalethwa yilimali ngoba umuntu ngamunye elokhe evunyelwa ukuthatha $300 kuphela ebhanga ngeviki. Bathi lokhu kuzadala ukuthi abazali abalabantwana abafundayo bengenelisi ukuthola imali eneleyo ekuvulweni kwezikolo ngeviki ezayo ngoba izikolo eziningi sezikhuphule imbhadalo ikakhulu ezemfundo yaphezulu lamanyuvesi. Ezinye izikolo zeprimary lezesecondary lazo zikhwezile imbhadalo kodwa uhulumende uthi usaxwayisisa ukuthi yiziphi azazivumela. Intengo yamayunifomu lezinye indingeko zabafundi layo ibikwa ikhwele okumangalisayo. Ukansila wakobulawayo umnumzana Mlandu Ncube uthi abafundi abanengi balakho ukwehluleka ukuya esikolo ngenxa yendleko ephezulu.
Nokuthi abantwana bazahwera njani esikolo akula muntu okwazi ngoba sikhuluma nje isikolo esingabe singani sichiphile nese-$500 something RTG kodwa akekho eholayo leyo mali. Lo mntwana kumele aje abe le-uniform abe lamabhuku. Lapho sikhuluma from ugrade 0 lo owabakhona. So into azibamelanga kuhle abazali edolobheni.
Udubo lokusilela kwempupho elizweni lalo luyadlondlobala lanxa nje uhulumende esithi kulomumbu awuthenge phandle kwelizwe. Ukansila Ncube uthi kobulawayo impupho isitholakala kuphela emkambo wensitha lapho ebiza khona imali ephezulu.
Ngawuyitholile siyithole esitaradeni and esitaradeni babefuna i-cash yona ma-RTGS lawo. Akula ngitsho lo muntu oyedwa eZimbabwe oyibambayo le cash abantu imali sezikuma-eco cash. So ngasuyithenga nge-eco cash siyinkalakatha yemali nxa bethe bakuzwela bakuthengisela nge-eco cash kodwa bona bavele bafuna i-cash.
Amazwi kakansela Ncube agcizelelwe yisiphathamandla senhlanganiso emela abathengi i-National Consumer Rights Association umnumzana efidlela Ncube.
Impupho kayikho ayitholakali itholakala emgwaqweni emakhoneni nawe esithi thina okungatholakali emkambo omnyama kulapho othola khona impupho enhlobonhlobo itholakala ezitolo zakula mpupho. Uzakhumbula ukuthi impupho ibikhona inhlobo yonke uhulumende wayidunga nje into ekade ingahluphi.
Njengokansila Uncube ukhale njalo ngendleko yabantwana besikolo esithi abaningi balakho ukwehluleka ukuqhubeka ngemfundo yabo lonyaka.
Asoze beneliswe ukuthi abantwana bahambe ngokuba kumanje bayehluleka vele ukubahambisa ezikolo ngendlela okusekugcila ngakhona. Ukhuluma ngemali enkulu kakhulu evele ibhadalwa khathesi ukuthi lanxa ingakhwelanga asoze yeneliseke ukuthi ibhadale yona leyo mali. Kanti-ke futhi njengoba usitsho isikolo kakuso school fees kuphela.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usolwe ngabaningi ngeviki edluleyo phezu kwamazwi akhe okuthi uZulu kumele adle impita kuphela nxa inyama imdulela. Uphinde walandula njalo ukuthi indleko yesikolo ikhwelile lanxa lokhu kuliqiniso. Abanye bathi lokhu kuveza uMnangagwa njengomuntu ongelandaba lokuhlupheka kwabantu lanxa nje ethe uhulumende wakhe usebenza gadalala ukulungisisa umnotho kumbiko wakhe wekhisimusi. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube utshele iStudio 7 ukuthi ubengenelisi ukukhuluma ngodaba lokusilela kwemali emabhanga lesimo somnotho ngoba uloge ekukhefu. Uzulu sekhuthazwe ukuthi axoxisane edinga indlela yokulahla izitshubo ezisetshenziswa kanye amadayipa ngesiNgisi ngoba abezemvelo besithi kungangcono kumiswe ukusetshenziswa kwazo andubana kutholakale indlela eqondileyo yokuzilahla. Kubika uBathabile Masuku.
Kulembiko ethi omama abamunyisayo abalahli ngendlela eqondileyo izitshubo lezi okwenza izinja ziyevumbulula ingcekeza le. Okunye njalo osekuvukile ukuba izitshubo lezi aziboli kalula ngakho zilakho ukungcolisa imvelo okwesikhathi eside lanxa zigqitsheliwe. Uzulu sekhuthazwe ukuba axoxisane ngodaba lolu kutholakale amaqhinga ngokuphangisa. Unkosikazi Amukela Sidange oxwayisa ngezemvelo njalo eyisikhulumeli senhlanganiso ye-Environmental Management Agency i-EMA uthi udubo olukhulu elizweni ngolwengcekeza yezitshubo ezilahlwayo ngoba zigoqela ingcekeza.
Yebo kambe ludubo olutsha ekade sivele singalukhangelelanga eminyakeni edluleyo lapho uningi lwabantu ababevele besebenzisa izitshubo zamalembu lezi ezaziwatshwa. Kodwa kwakathezi ngenxa yala mapampas sesibona sesilodubo olukhulu ngoba ungananzelela eZimbabwe ukuthi ingcekeza sesiyifica kakhulu ngiyo eyamapampas.
Unkosikazi Sidange uqhubeke njalo esithi bayakhuthaza ukuba izitshubo ezilahlwayo zisuswe nxa kungatholakalanga indlela efaneleyo yokuzilahla.
Thina njengabemvelo siyakhuthaza kakhulu ukuthi nga kuba khona ukuthi mhlawumbe la maphampazi asuswe ngaphandle kwalokhu noma engasuswanga kodwa abantu babe lendlela mhlawumbe eyokuthi angalahlwa njani. Ungasinanzeleleni njalo ukuthi amaphampazi la abaziyo ngokumiswa kwawo bathi vele kawaboli alabo ukuhlala okwesikhathi eside.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Regina Mpofu uchaza ukuba bona kudala babesebenzisa izitshubo njalo bafundiswa ukuba ingcekeza yomntwana ayilahlwa mahlayana nje.
Amapampers akho right ngoba thina kudala sasisebenzisa izitshubo. Isitshubo senza umntana akho be health ngoba uyamwatshela usi-ayini isitshubo lesiyana. Iphampa khathesi umuntu iyayekela iphampa leyana ihlale more than 2 hours umntana elokhu egqokile iphampa. Isitshubo kwakungenzeki umntana ngabe manzi uyakhala.
Omunye umama osakhulayo unkosazana Angel Musarurwa uthi uvumelana lakho ukuba izitshubo ezilahlwayo zimise ukusetshenziswa ngoba zidala ubutshapha.
Ubo bambili ngezitshubo loko emapampasi akubhanwe lokho ubutshapha too much abanye bayalahla amakhakha enjalo izinja zivuvuze zivuvuze so vele ayabhanwe.
Laloba kulabanye abavumelana lokumiswa kwezitshubo ezilahlwayo kulabanye abangaboni kufanele ukuthi kumiswe ukusetshenziswa kwezitshubo lezi. Omunye walabo unkosikazi Linda Zulu othi izitshubo lezi ezilahlwayo bezilusizo ngoba amanzi eludubo kobulawayo.
Amaphampa besinceda kakhulu 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 sebe sibisele emuva futhi endabeni yamanepis. Hey, ale indaba le yamanepkin haya asazi sibi ukuthi kuzaphetha ngani sibili but ngokubona kwami khathesi kuza supa amanzi yabe ngekho ahambe iviki yonke.
Ukusetshenziswa kwezitshubo lezi ezilahlwayo kwaqala ngeminyaka emilutshwana esanda kwedlula. Kwakuvele kusetshenziswa eziwatshwayo zisetshenziswe njalo njalo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo nginguBathabile Masuku.
Qhibeke ezosuku ngebe zihamba phambili. Oye wadlalela iqembu lenguqu elewange umaqhawe Mpofu ubuliwe ngabantu abamgongode ngamatshe kwele South Africa. izidumbu zabagcina inyamazana zendle ababili abafuqelwe emanzini ngabazingela ngaphandle komthetho zitholakele edamu leKaripa. Kwanele likhumbule liyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.